So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kumphalakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi bazatshengisela izitaladeni zeHarare lamhlanje bekhuthaza amalunga edale lephalamende ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa okuhluphayo kwezempilakahle.
So ngikhangelele ukuthi amapolisa vele njengenhlala yenza njengenjwayele yabo azabavimba njalo emgwaqweni njalo azabafuna ukubayithisela kanye nokubahlukumeza. Kodwa sonke siyazi ukuthi odokotela bethu nje banesibindi njalo bazimisele ukuthi udaba lwabo lizwakale njalo lize lifike nasephalamenti.
Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi usuzaqoqa ukudla okuyisilinganiso samathani ayi-240,000 awokudla okuzaphiwa abantu abangu-240,000 ngenxa yendlala esibhahile eZimbabwe.
Nanxa kunjalo katena uhulumende kakwazi ukuthi ukudla kuyabekwa kulondolozwele isikhathi sendlala. Engathi kudlala ogogo labobaba bamkhulu babekwase amabele agejule esibayeni.
Oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko udinga ukuzivikela ngesisekelo sombuso kucala lakhe lokukhulula izibotshwa esitokisini. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela bathi bazatshengisela ezitaladeni zeHarare lamhlanje besuka esibhedlela seParirenywadwa besiya edale lephalamende ukuyakhuthaza amalunga aleli dale ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa ukusilela kwemithi ezibhedlela, imitshina yokuhlola izigulane lakho konke okuhluphayo kwezempilakahle. Inhlanganiso emela odokotela bezinga laphezulu eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi ukutshengisela lokhu kuzaqala ngo-9 ekuseni. Odokotela laba baqalisa ukukhalala umsebenzi ngeviki edluleyo bekhonona ngeholo eliphansi njalo besola ukuxotshwa umsebenzi kwabodokotela bezinga laphansi besithi uhulumende kumele ababuyisele emsebenzini. Bebesola njalo ukusilela kwemithi ezibhedlela lezinye indingeko. Odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane baxotshwe umsebenzi nguhulumende ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezimbili befuna ukungezelelwa iholo lokulungisiswa kwendingeko zabo zemsebenzini. Umumo kwamanje ubikwa umubi kakhulu ezibhedlela njalo lezigulane lazo zisifa ngobunengi ngoba odokotela bengekho kuthi lapho bayabe bekhona kuswelakale le mithi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inyathelo eliqondileyo sibili ngoba uhulumende kazinakeli njalo kazihluphi ngendaba labodokotela ngoba abantu esibhedlela bayafa kathesi. Ungahamba eParirenywadwa kathesi uyafica vele izigulane zidubeka ngoba kulabodokotela abaphezulu njalo kunuka kule mnuko okutshengisela vele kuivini lasemotshari akula muntu athendayo. So yinto nje akumele babayenze ngamaviki ambalwa adlulileyo. So i-process esi-overdue leyo eyokuthi bahambe bamatshe baye ephalamenti bayafaka izikhalazi zabo. Lokho kokuthiwa uhulumende uyabaqesha umsebenzi ayisiyo solution ngoba khathesi nje thina yithi esesifaya yithi esilezihlobo ezidikekayo njalo esilezihlobo ezigulayo. So uhulumende nalokhu akwenzayo okwe-silent genocide thina sithi hhayi asisakufuni asisakuvumeli. So odokotela nje ngomqondo olungileyo abasebeyewuthathayo ukuthi bamatshe beqonda besiya ephalamenti.
Ubona ama
amapolisa ebavumela yini kumbe sizabona kusiba lokubotshwa kwabanye lokuhlukuluzwa?
Ukuvunyelwa kwabo namapolisa kuzahlupha njengoba singakhumbula ngesikhathi laphana beqalisa ukufuna ukumatha ukuthi bayafaka imali yabo bavinjwa ngamapolisa kwase kukhanya kuthathwa ababili kumbe abathathu bekuthiwa kutshelwa ukuthi uhambisana incwadini. So ngikhanyelele ukuthi amapolisa vele njengenhlala yenza njengemijwayelo yabo azabavimba njalo emgwaqweni njalo azabafuna ukubayithisela kanye nokubahlukumisa. Kodwa sonke siyazi ukuthi odokotela bethu nje balesibindi njalo bazimisele ukuthi udaba lwabo lizwakale njalo lize lifike nasephalamenti. So sizokhangela nje ukuthi kuzakuba nje amapolisa azakwenza njani ngoba kuyaye sekungani ngumdlalo lo abawuthi ngobesilungu yi-cat and mouse.
Ubona uhulumende ethatha amanyathelo okulungisisa izikhalazo zabo yini ngemva kokutshengisela lokhu kumbe sizaqhubeka sibona nje kungela lutho olwenzakalayo?
Hayi, sonke siyazi nje ukuthi uhulumende lo kalani nje na nozulu kumbe nabodokotela nezikhalazo zabo. So akula lithi silukhangelelayo olizayenza ngohulumende. Kodwa into esiyaziyo nje yokuthi uhulumende uzayenza le abayithi ngemisilungini lip service yokufuna nje ukubathabisa nje njengoba sekukhanya ngani kunamanye nje amakampani kanye nabasomabhizimu abazimiseleleyo ukuthi bangenelele lezo daba befake nabo izimali zabo. Kodwa yena uhulumende nje kalani lakho njalo kakuhluphi. Singakhumbula nje umlayezelo owakhulunywayo ngu-vice president esanda kubuya vele eChina ukuthi wayethothoza indaba yokudemonstrate esithi li-strike lokubani ukuyelana emsebenzini. Njalo singakhumbula ngomnyaka ophelileyo onesi labo be-strike futhi wasuka lapho wabaxotshwa umsebenzi.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu obekhuluma lo ntungameli inkomo weStudio 7 ecingweni eseHarare. Umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi usuqoqa ukudla kuyisilinganiso samathani ayi 240,000 awukwabela abantu abazinkulungwane ezine lekhulu i-4.1 million abalambayo eZimbabwe ngenxa yendlala ebangelwe isimo sezulu kanye lokuwa komnotho welizwe. Embikweni owethulwe izolo ntambama inhlanganiso le ithe iyakhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe njalo ingekela ukuletha lolu sizo isimo singaba sibi kakhulu. Ngeviki edlule umanyano lo uthe abantu abayizigidi ezinhlanu lanhlanu i-5.5 million bayalamba emaphandleni kukanti ingxenye yaleli nani liyalamba emadolobheni. Lokhu kwenzakala izulu lingani okweneleyo elizweni jikelele ngalesi sikhathi esokulima njalo lezifuyo zicuba kuthi lenyamazana zendle lazo sezisifa. Intengo yempahla layo iqhubeka ikhuphuka njalo iningi labantu alitholi imisebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi lanxa kulinyathelo elihle lithethwe United Nations mhlawumbe ukudla lokhu akusoze kwabiwe ngemfanelo ukuze kufinyelele bonke abakudingayo kukanti lakho kuvele kuyingcosana.
Ngombono wami kuluthwane kakhulu ngoba njalo kunjalo nje asoze kuze kwabiwe konke ngendlela eqondileyo kuphele. Okunye kuzantshontshwa, okunye kuzakwabiwa ngendlela zokwazana, okunye kuzahamba ngendlela zamabandla kuyabandlululwana. Abanye ngamagovu bathatha okuni akuyindawo lo ngobana kulokungenela okukhulu kakhulu yilaba abathi bona ngabebandla elibusayo. Kwezinye indawo endanti ukudla kwabiwe ngukansila la busobhuku uyafica abantu bephonga ukuthutha nje besithi bona yibo omele babele abantu lokho kudla. Ngibona ukuthi bangaze bayifake imigoqo yonaleyo yokuthi kumele kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu. Leli lizwe sanikileka liselamthetho lapha yilo kusemahlangeni bangakhuluma kodwa ekugcineni abantu laba vele bazenzela umathanda. Kabalandaba lokuthi ubani uthe abalandihloni futhi.
Umanyano United Nations uthi indlala le yenziwa yikuwa kwamandla emali eZimbabwe kanye lokoma okwe-drought. Yiyo yini imbangela lana eliyibonayo?
ukuoma lokukhona aa wachaya abantu abaningi azange kuvele kuvunwe lutho kodwa ke ngibe sengithi nanxa kunjalo kanti yena uhulumende kakwazi ukuthi ukudla kuyabekwa kulondolozwe le isikhathi sendlala engathi kudala ogogo lababa bamkhulu babekwatha amabele agejwe lesibayeni abe ngumnqanda kwenzela ukunqase kule ndlala lanxa kwakungathi kumunyu kodwa kwakudleka kulaa mntu wayengafa ngendlala kanti yena uhulumende wayengaphi nxa ebona kusoma ukuthi adingele abantu ukudla kufake eziphaleni yikukwehluleka khona lokhu okuwisa uhlonzi lwemali yeZimbabwe kuyini vele angithi la imali lalokuthi imali ichithwa njani isetshenziswa njani kwenziwa nguye uhulumende uhulumende wathatha imali mali wayibeka eceleni wathatha lokhu kungamaphepha okungathandwa ngabantu amabhondi la ayangakusebenzisiyo wathi kokusebenzayo ngakho lokhu anokuyimali akula mntu okufunayo la uhulumende akufuni isamaso nje singela msebenzi lakukengezelela khona lokhu ngoba kakusebenzi laba lokudla kabafuni ukuthi abantu bathenge ngakho xa uthenga ngakho kuthenga inqumbi inqumbi zokuyimali kwakhona ye uoma ngiyavuma lanxa kodwa kwakumele kwenqatshweni ukuthi kanti nxa njengoba kome kangaka abantu ukudla kuzavela ngalo okwemali vele ayikomali khona lokhu kade abantu bakhuluma ukuthi kakungene imali elohlonzi engaba lirand kumbe iusa ezahlala isikhathi eside ingawanga uhlonzi lwayo manje loku hulumende inxa yokuthi ufuna ukuzithabisa yena labantu bakhe uyakwala khona ukuqinisa ikhandi elingakusebenzi
ikusasa ikhanya injani kuyathembisa yini emasimini lesivuno somnyaka ozayo
hayi kakuthembisi sandekile alikani indawo eziningi lingaze line kuyalinywa ngani xa kuthiwa kulinywa ngenkazi akula nkabi engadonza ikhuphi ngathiwa nge-trator akula mafutha abantu kule mali zokuthi lawo ma-trator bathi imali zakhona kazikho abantu basebunzimeni yinkatha enkangalela esibhekenelayo lingaze line izulu asozokulimeke okuya ngaphi
lo ke ngumnumzana Thande Nkosi Mkandla ingcwethi kwezokulima ubexoxa icingweni lo studio lesithandekile mhlanga we studio 7 okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba emisakazo la kwezinye indawo ezijeneyo iphephandaba leHerald lithi oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mpoko udinga ukuzivikela ngesekelo sombuso welizwe kwicala lakhe lokukhulula izibotshwa esangumsekeli kamnumzana Robert Mugabe. Umphoko wobesemthethwandaba weHarare izolo uthe ufuna ukuba kwazi ukuthi icala lakhe lingesulwa na phansi komthetho othiwa yi-presidential immunity. Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube waveza ukuba eMelika lapha eZimbabwe imali elithwana kulaleyo eyiyo eyaphiwa ilizwe esethula uluhlu lwebhajethi kumaviki ambalwa adluleyo. EMelika lithi laphathisa eZimbabwe ngemali eyizigidi ezingamakhulu amathathu i-$300 million kodwa uNcube yena wathi ilizwe laphiwa izigidi ezingamakhulu amabili $253 million. ELeChina lalo like lakhala ngalalo ngodaba olufanayo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilijiyeke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo wenu elisiphe yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lisiphe ke imlayezelo emfitshane ingabi mide ukwenzela ukuthi senelise ukufaka yonke. Siyabonga.
Njani vakahleli labalaleli emoyeni Studio 7 imlawuzi lapha ngise-Bite Bridge. Ngifela lingibuzele kuChiwenga ukuthi imphimbo wakhe lo ade ulaphisa eChina for 4 months to 6 months wenza njani? Kungani umlimaza ngale ndlela? Into engiyikhumbulayo nje kancane lingambuzela kuye ujaha lo uChibenga lo ukuthi ngesikhathi laphana omgabe emncitsha isikhundla sokuba ngukhomanda wamasosha wayenzani? Into engikukhumbuze kancane nabalaleli. Wahamba wayendlini esezondile umgade esefake umjulu, if I'm not mistaken. Wathi yena nguyade fanele abe nguye umkhulu wamasotsha. Wathatha umbhobho osendlini yakhe wazidubula ekhaya. Ngesikhathi khonapho lapha elizweni kwakulamakhiwa belezibhedlela, izikolo, imali. Bamlapha khonapha bamkhipha uhlamvululwana esibhedlela. Yilo olumlimazayo. Lapho lwangena khona olwahamba khona. I-corrosive yona liyena yiyo embulala. Engasitsheli amanga lapha ukuthi ubulawa ngumphimbo. Ngamanga lapha mbongile.
Linjani Studio 7 labalaleli, nigama ungawadela ncube njalo la. Lami ngizothi ngikhulume lami engikubonayo lapha. Undoda lo abathi ugawule lo, ngabe kuthiwa uyathula ukukhuluma because kakwazi ukukhuluma undoda lo. Khona manje ukukhuluma ngamafigazi umthuli ncube awakhuphileyo edalela ephalamende la laba bavele eAmerica bathi sayabanikeza imali eso, but yena uncube wakhuluma imali ethile. Then kuma-election kwaphuma ama-figures amaningi ukuthi kunje ileyi figure, kunje kuleyi figure, kwangacaci nje indaba yabo lawo malaba. So ugawule yena kazi lutho, ubhubhudla amagwebe ekhuluma nje kuphela into angayazi. Because into zama-figure vele zalo p f ayiyazi. Into kuthiwa yi-figure, inamba kahle, iyabalwa kahle. Yizo zena ezimethi zabo siwengayo ukuthi kwethiwa 1+1 it equals 11. Yinto yabizana bonke baso.
Nanku salibonani mina ngusifanda obulawayo. Nanto idubo esasihlala sikhuluma ngalo ukuthi sibuswa ngabantu abangamasela. I-China yasincedisa ngemali kodwa ukuthi iphume kuhle wala. I-America layo kathesi layo nazo iyakhuluma ukuthi hayi kanti umthuli wayisebenza njani imali le. So ikwehla sikhuluma ngakho ukuthi umthuli lo ethi ngamasela amakhulu le cabinet yakhe lo governor we reserve bank. Hlala sikhuluma laba bantu vele kabafithi ukuhlala emhlabeni laba bantu. Siswela nje ama superpower angangenela athathe laba bantu abavalelwe entolongweni. Siyabonga.
Sanibonani kuStudio 7. Senamukela. Hey, yazi ndi mina ngikhuluma ngise South Africa kumanje. Hey, yazi into indaba yaseZimbabwe lena izisusizi kakhulu ukuthi manje umnankagwa ubhana iqembu elikhulu kangaka i-MDC usebenzisa amaphoyisa namasosha ukuthi a-destroy MDC. Ene manje ma ubuthula ubheka ujamisa bazama ukumdestroya. Okokuqala bazama ukusebenzisa uThokozani Khubhe behluleka. Manje sebebona ukuthi ngcono bayomlanda bamdule straight 99. Lento kumele i-United Nations ingenele ngoba mina bayamangaza ngoba ama-neighbor countries nesadaki ithule kodwa umnankagwa esenza kanje bathule nje bagoqa izandla. I'm sure bayamsupport and manje lento lenaye angeke sikubekezelele lo. Abakwazi ukuthi bayodubula i-leader ye-opposition bangobani wo ilizwe lela akusilo labo leli. Abantu bezalo PF ngizwa manje noJoseph Chuma vele nje ukhuluma nje into zakhe akazi nokuthi ukhulumani usupport izano PF wena ibheda kanje ayikho iphathi ebheda njengaleni emhlabeni. No haye ngiyabona.
Ninjani basakazi beStudio 7 nabalale, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzeka kule Zimbabwe ukuthi kuthiwa kulabantu abadala abatshaywayo. Umuntu omdala akatshaywa, kuyamangaza ma umuntu omdala etshaywa. Khona manje badubula abantu, bangadubulelana abantu abangala do zokuzivikela. Eyi, sihluku lesi senzeka ezweni lakithi.
Linjani basakazi bethu? Into engathi iyangikhathaza mina yini, into engathi angiyizwisisi eyokuthi kambe odokotela sebele 3 months belokhu bekhalale imisebenzi. Abantu bayafa every day, bayaphela abantu. Kanti kungani i-government yethu ingelalo uzwelo? Kungani bengela zwelo, bengela sihlelo lokwenzakalayo abantu bephela nsuku zonke? Ingathi nje bathenga izimoto ezidulayo, ezidula kangaka why even atata lezo zimali umuntu athenge nje imoto eyodwa athenge imoto a reasonable price imali bakholisa odokotela bathenge imithi ezibhedlela ngoba sinanzelela ukuthi sometimes abantu nxa besithi bayafuna ukuthengela izibhedlela zakubo imithi uthola ukuthi umuthi adudonetho kobulawayo uyathola umuthi usucitshiwe laphana obhalwe khona ukuthi bulawayo uyowuthola usubhalwe Chidungwiza hospital or Chidungwiza clinic wona kodwa ubuvele ungumuthi akade usiya kobulawayo kungoba kumele labo bantu basebulawayo basi kuvuka beChidungwiza angazi ukuthi government yethu ithi abantu baphile njani abavumele phela abantu abangaphandle basize hayi kuyalela ukuthi abantu bafaki bathenga imithi bethumela ezindaweni zakubo abakuyekele lokho ngoba abantu bayafa nje.
Ke abalaleli bethu abasithumele imilayizelo yabo nge-WhatsApp lingakhohlwa ke ukuthi lani liyenelisa ukuthi lenze njalo lisithumele ke imilayizelo emfitshane ingabi mide kakhulu njalo lingathuki lingathuki likhulume nje kuhle siyabonisana nje lingasithumela inombolo zethu +1 202 465 0318. Manje ke kesi ngene kwezemelika omunye obencintisa kukhetho lokudinga ozancintisa kukhetho lukamongameli unkosikazi Kamala Harris webandla lama-Democrats usesukile emncintiswaneni lo. UHarris ngomunye oke wathembisa ukuthi engayenza kuhle kukhetho kodwa uthe ngokuya kwesikhathi waqala ukuswela usekelo abanye besithi hayi amazwi yakhe angani abasawathandi kala magcebo akhaliphileyo njalo labamphathisa ngemali bababalutshwana ngomvulo kulabanye njalo abancintisa kukhetho lwama-primaries labo abasukileyo kukhetho laba ngumnumzana Joe Sesak lomnumzana Steve Bullock abazise ukuthi abaseyikuncintisa. Ekuqaleni kokuncintisa lokhu bebesedlula amachumi amabili kodwa sikhuluma nje sekusele abantu abancintisayo abedlula ichumi elilodwa lantathu nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT ngapha kweMelika.
Ya umjaho lo ubona kungathi uyafinda ngoba abantu bakhona abaningi ndisibona sekungene labanye abalezimali amabhiliyoneya boBloomberg laba ngabostaya kusho ukuthi laba abangelamali abadependa on amadona for amakhampeni abo sizobona sebephuma ngoba kuyabe sokunzima computer labantu abale mali. So I think uKamila ngicabanga ukuthi ngabe yikho lokho kwenza ukuthi a decide ukuthi a drop.
Sizwe abanye besithi lokho kuyacunula ngoba sekukhanya ngani umjaho usungabantu abamhlophe kuphela abensundu akusela ngisho othembisayo lanxa bekhona Cory Booker kodwa hayi abangani abathembisi wena ukubona njani?
Ya ngaseqinisweni kodwa masiqile emumva sikhangelisisa iprimary eka Obama yokuqala leya thola ukuthi laye wayengumuntu ongekho ku-forefront the time ukusiwa kuma-caucus abo-Iowa labo-New Hampshire. So I think ma ekhona okhona ukubekezela ma ukuthi singathi yena uCory Booker ma engakhona ukubekezela mhlawumbe angadobhadobha la sibone ekhuphuka kodwa ukhona lo munye laye u-Black American esizwe kuthiwa layo ngathi ufuna ukujoyina owase-Connecticut sengimlibele igama lakhe ungathi daye iproblem yakhe kuzobona leyo ukuthi ujoina late in the game ngoba abanye kudala baqala ukukampaigna, so ungathi kuzohlupha, but sizobona ma usually uqala ukucaca maso kuyiwa kubo kumakhokasi yabo Iowa laba nabo New Hampshire, kulapho okuqala khona ukucaca ngoba most of the time abawina lawo makhokasi awokuqala la usually ibona abagcina bethola inomination.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, njalo eyisiphatha amandla sebandla leMDCT ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ingoma kamafiki izolo isigubela ke uhlelo lothu lwalamhlanje oluvalelisayo. Igama lami nguChris Gande, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi silalo njalo folunye uhlelo ngo 7:30 ntambama. Mina ke ngithi hayi ayehlukane, ndibane njalo kusasa sikhathi sinye.